ngithinte ukhombisa umhlaba wonke ukuthi ngingowakho baby come on baby baby kanthinte ukhombisa umhlaba wonke ukuthi ngingowakho baby come on baby baby kanthinte ukhombisa umhlaba wonke ukuthi ngingowakho
Tinder, ukhombisa umhlaba wonke, ukuthi ngingowakho.